ebe sikukhangelele thina ukuthi umuntu ongukansila kufanele azi ama-departments wonke ngaye esekhansilini. So njengobana umthetho we-Urban Councils Act usivumela ukuthi khona ngomnyaka kufuze siriviewe umsebenzi owenziwe ngama-committees. Njalo si-reappointe abanye, which means umthetho uqiliye ukuthi khona kufanele ngomva komnyaka sitshintshe ama-committees.
Njengoba linqotshiwe lidliwe yivoti, sokuyikuphela kwale mizamo?
Ye, ukunqotshwa njengoba sinqotshiwe kutho ukuthi engxenye lakho ukubona kwabanye bayaphuza ukubona, but thina bese kukhangelele nje ukuthi ama-committees kufanele atshintshwe.
Umeya lo msekeli wakhe labo belizama ukuthi basuswe ezihlalweni zabo, lingasipha izizathu?
Ye, ebe sikukhangelele thina singama-councillors sonke nini. So singama-councillors besikhangelele ukuthi khona lalo usuke ewadini yakhe akula muntu owabuya ekhansilini elesikhundla. So besikhangelele ukuthi wonke muntu atshintshwe because lawo nxa siwakhangele siwabala njengokuthi ngama-committees. Kutho ukuthi thina nxa sihlala singama-councillors siyabe sivumelana nje ukuthi khona asenzeni so. So inamba yabantu abaningi bithi kasitshintsheni, kodwa ngendaba zokuthi abanye abantu basuka bakuthathe political, thina besicabanga ukuthi ngasivumelana indlela esizenza ngayo njengokuvumelana kwethu ukuthi asitshintsheni, ngoba iningi labantu bebesithi kasitshintsheni. Kodwa-ke okusuke kwaba nzima yikuthi bekukhanya kulamanye ama-supporters amaningi awe-other party. So kwakhanya abantu sebesesaba ukuthi batshengisele ukuthi isifiso sabo ngasokutshintsha ama-committee.